kulo moya eyizila lekani kakhulu but kulo moya ungani usithola amandla mbijana but akukabi kubi kakhulu abantu abaningi sebesezindlini zabo manje I think le mgwaqo eminingi isivaliwe le ndawo eziningi ezothenga ukudla le fuel I think zivaliwe namhlanje
Sibonile iziphathamandla zixwayisa abantu ukuthi basuke kwezinye indawo lapho khona ungathi lisukile yini ezindlini kumbe litshelwe nje ukuthi ayihlalane ezindlini zenu
ngithi abazange bathi sisuke but bathe nxa ubona ngani awukho safe wena njengomuntu uyazenzela uchose ukuthi usuke nxa ufuna ukusuka but I think that's so much
Uba khona yini abanye obaziyo abasukile?
Engibaziyo bangani bakhathana mbijana lathi. Bathe bazahamba ku-shelter namuhla emini. Ilanga lingakatshoni ngoba I think ilanga ngasosiyatshoni kuyabe ungasahambeki.
Wena lo mdeni wakho lapho elikhona lizizwa livikelekile?
Okwamanje ya mbona ngani sisavikelekile asazi njengoba asikaphiwa ama-update amaningi kakhulu. But okwamanje ngani sayi. Ngenhle themba lokuthi sisavikelekile.
Vathi lizaqalisa nini ukuna kahle kahle izulu?
Ekukhulumeni kwabo betheyila nganaso siyatshona, ikho lapho elizaqalisa khona emini, around emini kumbe ngalanga sasiyatshona, especially langa sasiyatshona, ikho lapho elizaqalisa lo moya omningi lezulu langkhona, ngelesiphepho.
Ukuphela-ke bayatsho yini ukuthi lizakhawula nini?
Abakakhulumanga ukuthi lizakhawula nini, ngani bathi lizalingana ubusuku bonke. Kuyadiphenda ngokuthi lingaphi wangkhona but abakakhuluma ukuthi lingaphela nini but by kusasa ekuseni liyabe selidlulile
izinto zokusebenzisa lezokudla nje izinto zendlini njengoba kukhanya kuza kuba lo monakalo ongathatha isikhathi ukuthi impela indawo eziningi zivulwe lithengile yini
kwamanje ukudla kukhona I think abantu abaningi bebethengiwe ngoba abantu baphiwe isikhathi sibile sokuthi bethenge ngema-warning and ngithemba futhi after leyana enye i-storm athi yenzakile abantu labo bebengani sebelokukhalipha mbijana endabeni zokulungiselela into zokudla nokuvala amawindi landandani into ezinjalo